Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nengutungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka, kwacina kubizwa amasotsha namapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasotsha lamapolisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele, njalo lapho atholakala khona isikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapolisa kamunicipala weHarare esebenzelana lamapolisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho ukuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapolisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi uMnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePhosa eziyingxaki ezinjengo Section 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu sikhankase ukuthi lo mthetho wePhosa Section 27 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso weConstitution. Uyancindezela ngathi uZulu ekutshengiseleni nxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho okwayenza la emthethwandaba ukuyini?
isisusa ngato superintendent wa mapolisa edolojeni le Harare wafaka umthetho kumbe singathi ama regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisile edolobheni le Harare. Sasesihambisa lelo daba kumthethandaba we High Court, safika sathola singathi i-relief, kodwa amapolisa akazange ayephambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sihambisa ke ngathi udaba lwethu ku-constitutional court ukuze lwe lisise ukuthi umthetho lo kawuhambelani lesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni le-Harare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho le-Harare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party, inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society, belutshengisela edolobheni, belutshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho enza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisise. So kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni le-Harare. Amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani kuthiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-constitutional court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yi-parliament. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni le-Zimbabwe, amapholisa isikhathi nesidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe i-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, kuyini okunye liza kwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi, kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okuma-plans okuhambelana lento eziningi ezinjenga zona lezo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngomqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba, i-Combined Harare Residents Association.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela oloqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha elibutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla le-MDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelo hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethulwa ubufakazi bakhe, umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about election, but people say that because of election. It was both election. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu. Bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga, njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
Yes, they were players and the referees. It should be known, because it is going to be known all the whole world, that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ufakazi ulandise ngokwenzakala namhlanje.
Kabau chairing the commission sent their codes in police uniforms that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness, because there are other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishi le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishi ezimele yodwa ngoba sibuye lapha kusisa, njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu, kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishi le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisekungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba egoodwill namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Life Talk kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela welemelika uJim Mattis uhlanganele omunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. UNguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lo nina efikela eHouston eTexas. Abebandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapholisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapholisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho wona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapholisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma lesiphathamandla se-MDC uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sichayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa, ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa uthi wona akasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba u-Section 12 yena lwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapholisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela, kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani. Yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma, kuZANU-PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone indawo yethu i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo. Njalo into esihlala siyikhulumayo naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa, ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe yenze into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle, esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa benakunjalo lakithi kubalula ukuthi nanxa lathi emhlangano besiukuyenza kumbe lathi ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo, ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12, libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC liqoqela baba u-advocate Chamisa, asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa, ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma, thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe, but lapho elona khona sizalikhombisa ukuthi liyona, ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela, ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Eqakathekileyo ukuthi nxa sikhangele into lezi, njengoba sike sawukhuluma maphambilini lolo sisi wami laye ukwawukhuluma, isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu emithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho, egcinwa ngomthetho wonalowo, ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo i-constitution leyo, nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lusisi, ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlwangudlwangu lezofuna ukugijimisana. Njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekhuluma ubana asisebenzeni ipolitics yokuvula eminyango, sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo, okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisane imlota, sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye. Njengoba nje usizwa mina ngikhuluma lodadewethu uMakhumalo ubana ngeweekendiidinge sike sihlale phansi sithi mothumotho sindawonye, kungelani ukuthi mina ngowe-ZANU-P F yena ngowe-MDC, kodwa ngudadewethu phela. Ngakho-ke kumele ngikwanise ukuphila laye. So nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezimbabwe kumele ususwe.
Mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso. Kusithethe isikhathi eside iZANU isala ukuthi itshintshe leyo mthetho. Yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezano ukuthi batshintshe le imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izano isalukwenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekoti so silethemba lokuthi izano isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuchuma ngamafitshane ngaphoselwa ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokelwa ngobaba u-Emerson Mnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi lebihlalisenzakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF obexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Womhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo, umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalisa emhla ka-16 sihlangene lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, ama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo, saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi lawa ama-investors abuya zo-investa kobulawayo. Kuma-local investors, sike sahlangana lama-investors agoqela laba benza ama-water meters, for ama-prepaid meters for water. And labanye abangasiphathisa ukubana sikholekthe imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul. Bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba. So far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lathi ku housing delivery, bafuna ukwenza i low cost housing. Sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakene ama street lights, public lighting. Public lighting yakhona iyabe iyi solar.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu anganitshaya. Ngidobhile khonokho engikudobhile.
Umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikhona abhalangwa kahle ukuthi umuntu ngabone ukuthi ungathatha i-project yileyi izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangikhona wala ma displays anhle kakhulu but ama proposal angkhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Midlalo yesigaba sekhasi lePremier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyala lokhu lidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yikuba liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle size sibaphinde umphehlo. Nathi ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe loba nje kungenzeka uba ngokuba nqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandlala kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobele kulawo yesithi nge-1 kanya. Imidlalo yona eviki lamachumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba lizemukela khona eleCapes United ngasenyamunga. Iqembu lengezi Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitroot lizadibana leFC Platinum ngase-Ascot kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMutare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseGibo. Kuthi iqembu leShapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kube lokuxoxozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwacina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wephosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.